So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elinali vuka njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizi zatho ezilomsonto.
Inhlanganiso yeChristian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zizodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu, kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi venue yipi ebazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe baningi okwedlula kwezindla, ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho sekuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, akuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, kungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphi emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho-ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umningi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe, akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akula afanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho-ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senzi-social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo, kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu. Kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala amabhizinesi, kubulala ukuphila, kwenza abantu bangakwazi bengakwazi ukuziphilisa, bengakwazi ukondla abantu babo, bengakwazi ukukhulisa amabhizinesi abo. Kanti ke njengoba ngisitsho, inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe. Elangaphakathi ningaba lincane, kodwa ngaphandle egcekeni lezitadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kulabo abahlangana phakathi.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, iCitizens COVID Monitoring Mechanism. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezi ndawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Bridge, Wange, Lupane, Mutoko, Mondoro, Chipinge, leMasuingo. Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee neGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo, yiyo indawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo, indawo lapho impilo yabo ehlezi khona, amathuna boyisemkhulu labokhokho babo akhona, indawo yenkaba yabo. Yikho lapho badudulwa khona, badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco. Yebo, abeBinga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula, kumele basuke baye kwenye indawo. Kodwa kulabanye abeBinga abepatoga lapho kuqalwa khona idolobha elitsha, indaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo. Siyekhangela njalo futhi indaba yeWange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona imining, sithi hawu shiwa ngathi coal igcwele kangaka eWange, indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye. Kunjalo laswe Bay Bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwa yama citrus fruits. Hawu, kungani kungadingwa umganga mnengi ngamaplasma nengi kuleli lizwe? Nxa abantu besuka, yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu, kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona? Ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka, njalo lapho kuthiwa ngabaye khona kakukafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo.
Ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu?
Thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu-13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma-guidelines abekwe inhlangano laye ayimemba yawo. Ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN, laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu, kakulandele khonokho. Njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho, i-justice, i-compensation eqondileyo, njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuze kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano. Njalo futhi kunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi. Okumela kwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani, aphile njani lezakhamizi ezikhona apho, ayenze njani ibhizinesi yakhe leza kamizi ezikhona apho ngizakwisibonelo njengomuntu ebebuya ezolima engaphila njani leza kamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule akube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela akubizwe ama commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonishwe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojekeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda. Saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe iCouncil eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanye siqakathekile ukuqiniswa njalo lokusebenza kwama local peace committees ukusebenza kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abamachurch abama council abama residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha kanjani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at a local level yikho kuncedayo kakhulu
kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulonyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumango
izakhamizi lezi zazikhala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi golide ababuya ke kuleli lokitshi bese kulokudlwa ngudlwa ngobuningi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavela esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiye ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapolisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswana le council kwaxoxiswana lamapolisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokatholakala umhlabathi sokatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevulwa leyo police base ngakho bekuyi commemoration enkulu kakhulu abantu be local peace committee eGwanda siyabona basebenzile ngoba besipoliseni bebekhona bekukhona be council o mayor bekukhona ama councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwe police station lokhana okube isimpumelo ekukhankasa kwe local peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kutshaya kwabantu ukudla udla ngobe sebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli le thokozelela international day of peace ama local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelo esegcekene njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena upresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground izinduna zingeke zasebenza zodwa kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama local peace committee abanjalo iwashdog abanjalo abethiba njalo alezi zinto avela zikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba leground liyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezi nduna zabo kube yipart of ukuthi ukuthi ama local or indigenous ways of ukulungisa indaba ze peace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level, and the local peace iqhakathekile. Njalo ke sinazelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission. So sithokozele ukuthi kule mpumelelo ezinhle ebekhona namhlanje.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje nesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemiphezu kwalo lephukile. Kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West uCommissioner Connelly Dube izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZEC ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle, inhlelo ezifundisayo, inhlelo ezibonisayo, inhlelo ezivula ingqondo esikubona. Ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje labacebisi bethu abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekubone. Umbuzo wami ebengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona ubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile. Yikuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu bakhe abahambise isikolo babe yibo asebemphathisa. Ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini, kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebeleleni uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini. Khona kulabantu abakhona sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endihlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga, kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo. Zibangelwa kuyini khonokho kumbe kubangelwa kuyini kibo, kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise. Nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo, okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona? Ngoba injongo kamqondisi iclear iyezwa kungakhathalekile kubo bona laba abakhangela ukuthi sike sakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi akuhambelani lokukamakhuphe kona lokhu. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga kuStudio 7. Ngicela ukubonga kuStudio 7 ngomlilo okhuluma lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP. sibonge laphana eNarazit umsebenzi abawenze kuhle umsebenzi abawenzilele umsebenzi kahle umsebenzi omuhle makomrade siyabonga 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 sibili kumele baphume abangasibo bakamthwakazi lathi sithole imisebenzi sithole imisebenzi siyayifuna imisebenzi sibili lathi siyahlupheka kanti kuyaze kube nini kuyaze kube nini sibonge lapho kubasakazi Studio 7 ngibonge ngumlilo lami ngiyasicelela njengathi lingayidlali audio yami hawu kuyaze kube nini sihlupheka kuze kufike enye 40 years ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi hawu sikange sabulala abane thina sabulala abane kodwa kulo mhlaba sabulala abane uNkulunkulu ngowethu sonke akaphuzi tjwala ekuhlangane naye edakiwe esitaradeni kodwa ngelela ngowethu sonke lathi uzasikhululo phezulu sibonge
lalibonani botungamili inkomo labo Gibbs Dube angazi kumbe izobalwa i-audio yami angazi kumbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe kodwa ngilombuzo ke ngomthwakazi umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yakomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party nxa kuyi-political party nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi umthwakazi ungathatha wonke imathebhelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi kodwa behlilekile ukuthatha ilizwe u president umthwakazi ehlile ukuthatha ilizwe bazoyenza kanjani bazobala yiphi agenda ukuthi imbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngolokuquma ilizwe kumbe political party ngiyabonga
salibonani salibonani Studio 7 njani njani basakazi bodumo hayi mina ngingumqondisi ntemandi asuka kule nkayi ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7 mhlawumbe ngavakala nambono wami eyi kunala abantu abakhomenta begxeka mhlawumbe emthwakazi abantu bezana abantu be-MDC abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona abantu bezana akunanto abangasenzela yona yathi umuntu ethi ephetha kutshela ukuthi ibhayigoni is to bhayigoni is ibhayigoni uyabesho ukuthini lo muntu yena ebe ezazi ukuthi izandla zakhe zingcolile kusho ukuthini lo muntu uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi ma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu ube sewuzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona ubuye abantu be-MDC omagale lamafa laba bakhuluma nje kanje kunje kuningi nje into abazenzile nakho makhuphe wacisha wavela endlini siso kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance cabanga lo muntu uzokuthanda uthanda ngaliphi lo muntu khona vele ngeyiphi iphathi oyibona iphathi naba vice president abayi 3 ku leadership yabo nje ku presidency be nabantu abayi 4 abaphethe then kuluhlangothi lwakithi uthola ukuthi kunomuntu oyi 1 yena ungunumber bani kwabo ba vice president then wale usithi lo muntu yakuthanda ukuthanda ngaliphi yini into engakwenzela ayikho so abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha abahlakanipha abantu bakuthi baye kukulanda baye kusetshenziswa basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola buka manje ubulawayo ukuphuza amanzi angcolile isiweji yodwa yonke le ndawo yini enza bengalungisi ngoba abanandaba nabantu bakuthi kuthiwa vele mabafe ansibele ngoba i-green record even noma ugabesithi abantu bakuthi balanto abafundanga so lowo muntu othi abantu bakuthi abafundanga ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona ogawule laba babhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba bona othuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo khona mbuzo bani abake bawethule ephalamende ngendaba yegugurawundi ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lo dodi o Richard Moyonaba kuthi abantu bakuthi kodwa babhizi bamba bathathela abantu bakuthi amaflyers yothi inkokheli inkokheli bani engudodi kanjalo ngoba ngudodi le inkokheli bani njalo engakwazi ukulwela abantu bakuyo bakubo ibhizi bamba bathathela abantu bakuwo amaflyers kodwa ithi inkokheli imele labo bantu ubheka umgwaqo osuka nje enkali ubulawayo enkayiro uthi ubole kanjani osithembile nyani ube yi-MP phayana kuna ngisho negama eliyi-one wakwalikhuluma ngomgwaqo loya kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi ubalwela ngaliphi abantu bakuthi umgwaqo ubolile unje khona vele yena uzalwa kuphi nalo sithembile angiqondi nokuba nozalwa enkayi ngoba enkayi ngendlela eyiyona kodwa uthi ngummeli wenkayi ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkayi abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkayi abantu bakuthi abavuka abahlakanipha abantu bakuthi bayeke ukulalela nododile wabo wabezanile MTC ngudodile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia uMnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano weUnited Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla okuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungani lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe yinto ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela one ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, two ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, three ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni la. Siyambonga kakhulu, mnambona ngathi wenze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuthoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibili ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khonaphana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesisikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, hlala lokho kunjalo, kuloke kubhodiswana kungaphuma uJoni kungena uSemu, kuphuma uSemu kungena uJoni, kungaphuma uJoni kungena uJames, uphuma uJames. Hayi, uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi khonoko. Kuyathokoza ukubona ama-president etshintshana, omnye laye akayeplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe.
UMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.